abaku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 15 kwenkwezi 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura.
Amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubathaya, bajayele ukubarepa.
Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba yimali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo.
Kambe umongameli Emmerson Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amanye amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo? Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Kheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Abathathu laba uJoanna Mamombe, Cecilia Chimbiri, Lonetsai Maroba banyamalale ngolwesithathu ngemva kokutshengisela eHarare ngolwesithathu. Enye inkokheli yaleli bandla ebalisa uMnumzana Mfundo Mlilo itshele iStudio 7 ukuthi mpela abathathu laba batholakele njalo balamanxeba ayisabekayo. Umlilo uthe bayabasa esibhedlela ukuthi bayekwelatshwa amanxeba abo. Bengakatholakali, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sogatsha lwabesifazane kubandla le-MDC Alliance, unkosikazi Barbara Danyanyiwa.
Njengogatsha labomama ku-MDC Alliance, sikhathazekile kakhulu ngokwenzakale kumantombazana la amathathu awe-youth assembly e-MDC Alliance abathethwe ngamapholisa ku-roadblock e-showgrounds. Amapholisa alokhu ejintshatshintsha ama-statements. Bake bethi abalawo amantombazana lawa kwesinye isikhathi bethi bakhona, kodwa thina siyakwazi ukuthi amantombazana lawa asemapholiseni. Bonke bobathathu bafakele abantu abaseduzane labo ama-messages, bafakele i-leadership e-MDC Alliance ama-messages ukuthi base Harare Central Police Station.
Okwamanje ibandla lakho lenzani ngalolu daba?
Babhode kuma-police stations wonke, ama-lawyers awezi iZimbabwe Lawyers for Human Rights, esiloko sithemba sikhuleka la kuNkulunkulu ukuthi amantombazana lawa asilile lapha abakhona, abalakudlodlwangulwa lapha abakhona, ngoba siyakwazi ukuthi khona amapholisa akahulumende balakho ukuthi nxa bangathumba abantu abangomama bajayele ukubathaya, bajayele ukubarepa. Siyakwazi kwenzakala kuJustina Mgogo, siyakwazi kwenzakala kuGonyeti, phongu ukubamba amathumbu ngezandla ukuthi amankazana lawo abe engabi esengozini.
Lithini ngoxhaso lolu oluvela kunhlanganiso ezizimeleyo lamazwe aphetsheya?
Uxaso olungaka siyalwamukela.
Lo ke ngunkosikazi Barbara Danyanyiwa, isikhulumeli sogatsha lobesifazane ebandleni le-MDC Alliance, ubexoxa le-Studio 7 eseBhilitane. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ulandule ukuthi abathathu laba basezandleni zamapholisa. Umthethwandaba we-High Court uthi ukutshintsha kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngomnyaka ka-2018 isiba yimali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni. Kusinquma asethule izolo umahluli waleli dale uJustice Happias Joe uthe inyathelo leli lephula isisekelo sombuso welizwe esipha uZulu amalungelo okuba lempahla ama-property rights ngesiNgisi. Inkampani yabadweba inhlelo zezakhiwo iStone Beetle Studio yiyo eyakhweza lolu daba enkantolo isithi yalahlekelwa imali engange $142,000 iyayigcinwe eCapes Bank ngoba leli bhanga lantshintsha imali abangama RTGS lisebenzisa i-exchange eyayibekwe nguhulumende e-1:1. Esipha isinqumo sakhe uJustice Joe uthe le yinto engelangqondo ephula isisekelo sombuso njalo engamelanga ivunyelwe. Ngokunjalo uJoe uthe ibhanga leCapes kumele libuyisele imali yalinkampani ingamadola eMelika. Ingcwethi kwezenotho zithi isinqumo lesi silakho ukubangela ukuthi abantu abaningi abalahlekelwa imali yabo ngendlela efanayo labo baye emthethwandaba. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba Kutshera.
Ngibona njengani isinqumo lesi sitshengisa sobala ukuthi lapha eZimbabwe asilandeli imithetho yethu ngendlela okumele siyilandele ngayo. Isinqumo lesi siyasitshengisa ukuthi ama exchange rate regulations lokungama statutory instruments okusetshenziswa ngohulumende ukuthi bafake imithetho engxenye akukho emthethweni kumbe bakusebenzisa ngendlela engayisiyo. Ngoba isinqumo lesi sisobala ukuthi okwenzakala ukuthi abantu sekumele bebhadalwe ngamazim dollars bona bathathe izimali ngama-US dollars kuyinto engayisikho emthethweni.
Silakho yini ukubona abantu abanengi abadlelwa izimali sebesiya labo emthethwandaba besiyadinga ukuhlawulwa?
Yikho sibili ukuthi abantu abaningi bazaya emthethwandaba befuna ukuthi bahlawulwe, ikakhulu labo ababenza ibhizinesi labo ngama-US dollars. Ngoba siyakhumbula ukuthi ngenyanga ezimbili ezintathu ezedluleyo iSupreme Court ibethe okusemthethweni usebenzise i-exchange rate e-1:1 okwenza ukuthi abantu abaningi balahlekelwe izimali zabo ikakhulu ababesenza i-business ngama-US dollars. So ngibona njengani isinqumo lesi siza banika idlabuzane elokuthi bahambe emthethwandaba ukuyolanda izimali zabo ngoba bebenzi loss enkulu kakhulu nge-Supreme Court ruling le eyayikhona umnyaka wokuqalisa.
Uhulumende ubona lumphatha njani lolu daba?
Isinqumo lesi asimphathi kahle uhulumende, njalo angiboni ekwamukela ngezandla zombili ngoba kuzatsho ukuthi uhulumende uzamele abhadale izimali eziningi kakhulu. Njengoba sikwazi ukuthi uhulumende is the biggest debtor, uhulumende nguye olezikweledi eziningi kakhulu uwedlula abanye bonke. So ngibona njengani khathesi uhulumende usebunzimeni nxa kuyikuthi isinqumo lesi sizaqhubeka siyiso esikhona, ngoba uyabe sekusitsho ukuthi kumele adinge ama-US dollars abhadale izimali ezabantu abaningi, kungaba ngama-councils abantu, makhaza, abezesa, abezinwa, lokunye ama-parastatals esikwazi ukuthi uhulumende ulezikweredi khona.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo weStudio 7 eseHarare. Abantu belijwayele ukuthola amaphilisi avela kuzihlobo zabo ezisebenza kwele South Africa, Botswana lamanye amazwe ngomakhelwane bathi abasenelisi ukuwathola selokhu kwavalwa indawo eziningi ngohlelo lwe-lockdown olokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnumzana Moven Qelisa Ngwenya oyisakhamuzi seLupane eMathebeleland North utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuza kuba lukhuni ukuthi izihlobo zigcine labo abavela kwele South Africa ngoba lazo sivele zibhekane lendlala.
Besixoxa khona abanye ogogo bekhuluma bendanda abanye bethi benziwa kuze kuxoxa emsakazweni lapha akukhulumi kakhulu abanye abantu ababo bavalelwe i-lockdown ye-South Africa lamabhoda onalanje kuvaliwe kukho indawo abantu abe bethola ngapha amaphilisi soka basatholi ngisho iphilisi nokudla bebethize bevela khona ngali bezokudla abadala ngapha so indlala ikhona ebandleni yakhesi ngikhuluma nje kubuhlungu ungabona ukuthi kunokuhawula ukuthikeke kodwa bayakhala abadala kuthi nayi kukhona kulimpilo ziyasezeka kodwa-ke abana abantwana badle ngamangcwaba wodwa ngoba ama-default wodwa abasebeyenzile ngoba kathi sikhangele ukuthi inyanga sezintathu kuvaliwe amabhoda nalana amaphilisi abawatholi bawathola ngapha abantwana ngikhuluma khonapha emangweni wethu abaningi badle imimbida besebhoda siyathengisa ekompani emangweni onjengabo-St Luke labo-Kenmo etholele imali ukuthi abanye abantu babe belindele izihlobo zabo ezigulayo manje kathesi uyithengise ngaphi ubuhlungu kakhulu konokho kwethu ngabe uhlelo lokubhala luyabhala usisho nje abantu bezitholile kumbe babanike impuphu sizwa kulaba le ndawo nendawo abanye bezinceda osomabhizinisi lapho kwakukho kwethu njalo.
Njengezizalwane zeZimbabwe ezivela kwele South Africa esezilubhekise ekhaya kuyikuthi bengafika nakhona ngapho emakhaya abo ubona ingani bengaphila yini njengoba labazali labo bekhala ngendlala.
Abakujayelanga umuntu nalowo khona awujayeleki vele wona lomuntu kuba nzima kuba uyabusungezelele ngikhuma ngebhodo yendlala nale ukuthi ingavele niyasijayela ukuthi abanye vele bahle ibhodo iyabe sikhulile injalo. Ubunzima obunye bukhona abantwaneni.
Lo ngumnumzana Moven Qelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Ingcwethi kwezenotho lakwezempilakahle zithi umongameli Emmerson Mnangagwa kumele ajule kakhulu emcangweni phezu kwesinqumo azasithatha kudaba lokuyekethisa kumbe kuqinisa izijeziso kumbe imilayo yokuvulwa kwelizwe emizameni yokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uzakwazisa uzulu kungakafiki ngesonto ukuthi uhlelo lolu luyaqhubeka ngendlela ebivele ihleliwe yini kumbe luyaguqulwa. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko.
Umongameli ukhangelana lento enzima kakhulu ngoba akufuza akhethe ukubana uhamba lo mikhonomi kumbe uhamba le mphefumulo yabantu. Okufunakala ngomkhuhlane lokhu yikuthi siqhubeke sivalile njalo sibe singani siyabopha i-freedom loba esithi yokuhamba-hamba kwabantu ngoba ngananzelela sesibalayo i-local transmission yomkhuhlane lowo and lapho esesisiya khona khona kuseba nzima ngoba thina asinayo i-capacity yokulwisa umkhuhlane lowo ungagangela izibhedlela zethu ngezisimo sazo abantu bengachabalala njalo bephele. Kodwa kwesinye isandla ukhangele kwezomeconomy, i-economy yethu ayilawo amandla loba i-capacity yokuthi iqhubeke i-lockdown ngoba an informal economy where we over 80% of our economy is very informal. Okuthi kuba nabantu badla abakusebenzayo insuku ngensuku. So ngalesi sikhathi abantu bayalamba. So kufuze bavulelwe bayasebenza. Nxa bengavulelwanga uhulumende kufuze abancedise. Njalo ngalesi sikhathi siyakwazi ukuthi uhulumende wethu akalayo nemali yokubancedisa.
Njengoba ingozi yomkhuhlane we-coronavirus isakhona Shoko lawe uyakufakaza, uhulumende laye umongameli Emmerson Mnangagwa kumele aluphathe njani lolu daba?
Siyabe sikukhangelela ukuthi yena uhulumende laye umongameli azame uhamba phakathi laphakathi wokunanzelela ukuthi abantu kufuze bephile njalo kufuze ananzelele ukubana umkhuhlane awumumatheke kufike la ibanga lokuthi asingeke sewenelisa ukuwumisa loba ukubisela emuva. So ngalesi sikhathi kunzima ukuba ngumongameli welizwe leZimbabwe njengendlela into esikhangelane lazo. Kodwa ngizakhangela ukuthi umongameli yena kungabe kwathiwa uyavula ama-industry industry afomal njalo akhangele izindlela zokuwancedisa ukubana asukumele phezulu.
Umnumzana Reggie Shoko ingcwethe ecubungula ezenotho ubexoxa ecingweni lo ntungameli Nkomo Studio 7 ekwabulawayo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo sivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi umanyano wezinkonzo weZimbabwe Christian Council uphe uncedo lwempahla yokuzivikela kwezempilakahle ezibhedlela lamakilinika esigabeni seMatabeleland. Iphephandaba leHerald lithi esinye sakhamuzi seHarare uNyarazai Wisdom Maziwanza ubotshwe ngemva kokuzenza ipolisa elenza umsebenzi wokuvalela abantu ezindlini wathathela omunye usomabhizimusi wayesemoteni yakhe imali engamadola azinkulungwane ezifika phose amachumi ayisithupha i-$60,000. UMaziwanza uzinikele emapholiseni. Okwamanje sengilikhiya ezandleni zenu lina balaleli bethu iziko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Zingelela kwestudio 7 idlala bantu indlala yezaala izuli corona singakayivumi ufundisa ngayo sisafundisi ngayo hleli nje ezindlini ngendlala ufile bantu nisemaphandleni kesedithi imende bani yasizela kodwa sinike ukudla ukudla sedweka.
Sabonani Studio 7 ande kubonga umsebenzi womhleli senzela wona njalo njalo. Yantanda ukuviza lokhu ngikwelo ukukhathazeka kakhulu nxa kade ndlalele umagodo ngamahlangu evalisa ngocuku olwenziwa ngamapholisa kumnyaka ophelileyo lalo nyaka kubodadewethu labo Mampofu. Kuyandihlukuluza ukuthi kathi sile uhulumende eselebrata i-Unity Day sizokuba nabadala abanjengabobaba uKeni Matema abakugovernment abobaba uMohande uvice president abavela emhlubulweni wakhona ngapho kobulawayo kodwa bathinxa bekugovernment bangikhona behlezi beyikhabhinethi umhlubulo wakubo uphathwa njalo bona bakubona njani bakhuluma besithini kanti-ke silabanye njalo futhi abayiziphatha amandla kulo ibandla elibusayo bathini ngomhlubulo wakibo bayakholisa yini iunithi yangkhona isebenza nxa kunjani nxa kuhla kubandlululo abantu bazobabandlululo ngomhlobo yabo ukuthi ngoba ngamandebele sebetshawa benjalo bengenziswa ikangaru ukhothi kanti khona kulamakhotha khona lapha eZimbabwe. So sicela ukuthi badala ubukhona beni lapho busincedise kungabi khona nje kuphela ithula umhlubulo wakini uhlukuluzwa njalo singazathi singamaforina khona kuli lizwe lakithi. Ngiyabonga.
Linjani baba Chris Gandhi, ngingumama ngisengimaza ngiseyitholoki. Okay, isithina sike-problem ngapha abantwa bethu grade 7 form 4 lokhu bavala isikolo kulanye iplani isilayo abantwana. So ngithe ngizabelinye zaba ngomlaleli we-Studio 7 ngezwa kuthiwa kuloku ufunda thize okwenziwa abantwana babo-form 4 abazabhala ngoJuni labanye nje labo Christian bathi abethu abantwana sikabi lalo lolo hlelo singabantu nje bahlezi nabantwana ezindlini bavuka besiya kukhamanzi emakhaya sihlezi nje asilayinye iplani abantwa bethu bazabuthinga kuzokubhala baphonge ukuphuma nje leminyama benjalo siyacela lolu ncedo ukuthi ngabe lusifinyelele ngapha kifitsho lutho asilanto esilayo singabantu nje abahleziyo abantwana ekhaya sibengabantwana nje ukuvuka bedlala intshoro siyacela lolu hlelo nxa lukhona namabhusi angikhona lisincedise kathi lusifinyelele ngapha. Ngingumama ohlala ithelokhu la cela sizolweni ngiphiwe iy'namba zomngena lezo ukuthi ngikhulume lami kodwa mina ngingumlaleli we-Studio 7 kakhulu. Ukuze ngizwe ngi-complaini ngali ndawo ikuthi ngizwile ukuthi kulabanye abantwana abaninika baloncedo lokufunda abazabhala ngoJuni o-form 4 labo-grade 7 kodwa bethu babalalo uncedo lokhu sikhathana kumbe kwakhathana kumbe asinaki ke bamba sizwakali angikwazi. So sicela sizulweni baba Gandhi.
Livuka njani basakazi we-Studio 7 lonke kulondozwe wonke ongaphandle kwelizwe lokhona phakathi kwelizwe leZimbabwe. Mina ngokudana kakhulu ngalawa omama abagogela ujona mama babathethe eHarare ngokutothi abathe bakwenza. Lanxa kungathiwa khona yisikhathi se-lockdown benze okungamelanga kwenzakala phela umthetho wandaba ukhona omele babanjwe baboshwe baye khoko bathonisiswe right where bengazibabonakala. Amapholisa wenza bethi kabakwazi kuyini amapholisa wona ekhona elizwe. Kwenzakala le nto elizweni abantu bantshontshe bona bekhona kusho phela umsebenzi wabo ngowani. Sile army sapholisa kula bantu abasuka bethatha abantu abamele begcinwe yibo elizweni. Kuze useless umsebenzi wabo ngowani. Kumele laye kanye ngokwakuhulumende ahlupha ukuthi amapholisa kanti why abantu betshintsha likhona emini kuti pholisa lihamba abantu elizweni leni. So usho ukuthi useless, why are they being paid? Why are we contributing imali yokuthenga iuniform bekugqokiswa from just ukuthi wehamba besethela abantu ngayo bebethatha abantu abanye amanzi besikhona abantu bathintshe bathintshe ngubani. They know where the people are. And kunje vele nxa kuyinto othi ayazakala uhulumende umele ahlupha ukuthi akhona omama umele bahloniphe. Kanti ezi zithiwa mothers day kanti esikhathesi. Kuyaba gender based violence lale khulunywa ngawo uhulumende layo likhona upholding ukuhlonitshwa kwabomama. Kungaphi khona kungaba umuntu ongumama wena all the time they must be with his brother, they must be with their partner. Begeza. Lapha bakhona bangaphi kathesi? Begcine ngobani lapha bakhona? For what reason anyway?
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwelemelika. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus okubangele ezinye izigaba zeMelika zithi ukhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngoLwezi kuzamele lwenziwe ngemitshina yamakhompyutha abantu besezindlini ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungenziwa mihlangano yamarali evame ukuba khona ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho. Ukuze sizwe ukuthi lokhu kuzathatha ndima bani kumpumela yokhetho lolu, sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Dan Moyo.
Umehluko uzoba khona one, okumele sinanzelele kakhulu kungenzeka ukuthi abantu makuthi gcikwane leli lokhe izinga lalo liphezulu, abantu bangesaba ukuthi baphume bayovota ngoba kuthatha amashansi nabantu banga. So into kumele siyinanzelele kakhulu yona leyo ukuthi i-voter turnout kungenzeka ukuthi ibe very low. If abantu bengela-assurance ukuthi igcikwane leli seli-under control njalo lokuthi ma bengaya ku-gathering njalo lapho uzolayina khona ukuthi kule social distancing ekhona. So i-election day yebo mase siya ekukhankaseni kumakhampeni lapha. I think ukuthi mase ngikhulumele esayidini lika-Trump, I think i-performance yakhe ekuhendleni i-coronavirus pandemic le izodetermine ukuthi abantu babe-confidence kuye yini, bayamthemba yini ukuthi bamvotele. Kodwa ngokubona kwami I think ukwenza ama-blunder, wenza amaphutha amaningi even kuma-pressa akhe ade wenza la ama-briefing akhe. I think ngibona ungathi kuzoba ne-problem. Yeah, I think indlela esizobona i-campaign le isenzeka izoba mostly kuma-TV ama-appearance ama-leaders la because ama-rally angiboni ukuthi azoyenzeka the way. But well abantu baka-Trump siyawabona ukuthi ungathi abaningi bakhona ungathi bathi abanandabana i-COVID le ngoba siyawabona even ma besenza ama-demonstrations akuthi ama-state avule, sibabona abanye bengagqokanga ama-maski beseduze-duze kungela social distancing. So angeke ngibe surprised ku-Trump engabe isirali ubone lihamba abantu bakhe.
Okokuthi ubona ungani umumo nalo we-COVID uzasebenzela bani kakhulu ukuthi anqobe, njengoba uyakhuluma lapho ukubana umnumzana Biden ukhanya kalalo ithuba lokuthi ame phambili kwesizwe asitshele ukuthi izithembiso zakhe kuyini kulo mongameli Trump ohlala yena elenkundla lapho akhuluma khona nsuku zonke.
Kusebenza both ways, opinion yami, the way ngibona ngakhona. UTrump angaqhubeka elokhu ezidubula unyawo kuma-briefing akhe lawa kuzomphazamisa kakhulu ekhethweni ngoba I think abantu bazoluza i-trust le-hope kuye njengomongameli. So uTrump i-opportunity ulayo yokuthi a-address abantu nsuku zonke kuma-briefing akhe, but inkinga yona leyo ukuthi uyamosha instead of ukuthi athathe i-advantage on that. I think uyazidimaza because uzama ukuzidefenda, akashow i-leadership okwakhe nje ublema abanye, ublema izinokobhama abaphuma kudala leli gciwane lingakabi khona. So angiboni ukuthi ngiinstila i-confidence ebantwini ukuthi bamthembe come November.
Umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leVirginia. It's not an easy road. Would you bank on? Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje wathi sikhangele inhloko zendaba. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Inkokheli yabatsha bebandla le-MDC Alliance ebingazakali ukuthi ingaphi ize yatholakala izolo ilamanxeba okutshaywa edolobheni leBindura. Umthethwandaba we-High Court uthi ukuntshintshwa kwemali yakwamanye amazwe eyayigcinwe ngabanikazi emabhanga ngaka 2018 isiba imali yeZimbabwe ama-RTGS akukho emthethweni. Kambe umongameli Mnangagwa uzayekethisa na imigoqo yokuvalwa kwelizwe kumbe uzengezelela amalanga kungakafiki ilanga langesonto okuphela khona limigoqo. silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje olivalelisayo uChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku www.voandebele.com.